UChalumane we-Publishers Commission baye bikalokho ubecindezela isivumelwano esasivele saba khona ngoJanuwari kusukela ekuthini ngo-April kwakuzakhwezwa imali. Kathi-ke isivumelwano sa-April sithathwa nje sithathwa phezu kokuthi uhulumende yena uthi uzavuya njalo akhangele inqolo lezisebenzi zoJuni. Kakusiyo nto-ke entsha esivele sakhangela ukuthi thina isiqumbaqumbe kumbe isenzo sibe zokukhangelela okutsha. Thina ebesingokukhangelela okutsha yikukhwezwa kwemali dathesi, hathi ngoJuni, njengoba sasijule ukuthi uJuni uzavele abe khatshana.
Yikuyini elikukhangeleleyo ukuthi ingqo yikuyini elikuphiwa nguhulumende kukhona elakuvumelanayo?
Esasikuvumelene ukuthi sizakhangela ukuthi ukukhwela kwesimo sempahla zeZimbabwe kanye lezinto esizisebenzisayo siyake sinjani. Ngakho kwakuza kuthiwa ngoJuni lowo ukhweze imali. Kodwa thina esakutshoya nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hatshi uhulumende akumelanga ukuthi azovuwa amasalabini ngoJuni, kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelayo. So okukhona kathesi ngecobana lokuthi uhulumende-ke ubuye nje wacindezela umkhumbulo wakhe, kazange abuye athathe imkhumbulo sasemthoko nathina ukuthi imali ezisebenzi kusathi kujuli kwabo kungasula muntu ephilayo.
Intengo yempahla isikhwelile njalo kuningi okwenzakalayo elizweni lapho abantu bathi imali yabo ayiseneli okuningi. Ubona kuvunyelwana kuhle lapha?
Sesilobele uhulumende ngaphansi kwedale le-APEC le-NJMC ukuthi kalihlangane masinyane edale le-NJMC lihluzisise okusenzakalayo. Ngaleyo ndlela-ke okutho ukuthi uhulumende sesikhangele ukuthi aphendule atsho ukuthi angahlangana nezisebenzi zakhe nini. Okakhe sike kangaphenduli, kodwa thina sesimtshengisele ukuthi lokhuya okukaJuni akuphilisi muntu kuhle. Naye siyakhangela amasinyane kathe sokuthi kuyini esingakwenza amasinyane kuncedisa izisebenzi ukuba zibe zisiye emsebenzini ziqinile njalo.